sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo. Lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu-PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo yeFIFA World Cup namuhla. Kula maqembu aseAfrika amabili adlalayo iGhana leCameroon. Zonke lezindaba lezinye siyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020 ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo i-Extraordinary Congress lapho kwaqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince kuNational Council ukuthi ame emelele leso sikhundla, sokuthi ngesilungu inomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwenziwa kuhle khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye owakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by-elections. Lisiya nje kuCongress kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona lethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibele Congress yona lenkulu silanda ukhetho ngoba iCongress ngaphezulu kokuthi iveke izikhundla kumba bakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njalo umbutho uyakhokhelwa njalo sizabe sikhangelisisa asingathi ngama policies imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu weMDC uzabusa njani lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi so yikho lapho esizathola khona okuningi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu okuzafakwa njalo ku manifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni nabavoti ngomnyaka ka 2023 so iCongress yethu iza ngesikhathi esihle ithutsha labakhokheli abatsha ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuza kwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho obekusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC T Lanxa umongameli yamasoni mnangakwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthola phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likamnangakwa elezano PF. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana lematobo leinsiza. Lampo kuchaywe khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu luvikwa lugxila impande kwezinye isigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule. Le sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla
siyahlangana la ukwethuselwa siyahlangana la ukwethuselwana insizwa sahlangana lapho kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule isihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama-victim ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule ngoba thina yithi esigcwele igazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa ebuya nika umzekeliso kasikhala usikhala wenze liphi icala abantu abashisa izindlu esitungwiza baboshwe nini? Why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende? Angazobuya lapho abugawula azenzela nongcwele ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU-PF. Akahloniphi abantu lo baba uGawule.
Naso baba uGawule.
Ngicela ungitshele kahle Ndlovu. Yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la. Uyabona into ekhulumayo yokuthi abantu bethu bakithi mabe kuZANU-PF. Kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle. Mana ke ngikutshele. Imizwe leni. Umuntu yakhokhele naye ukuthi likhululwe ngubaba uNkomo uJoshua Mkhabu kuNkomo. Nguye umuntu uFather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokumela kukhululeka kwelizwe leZimbabwe. Ebambele labo bonke abahlali abaphuma kwamalapha. Kanti ezinxa ekhuluma njalo thina zange sijoyine iZANU-PF. UNkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyani. Ngaleso sikhathi abantu bakithi wase ngasaphileki kungasasebenzeki. UNkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe seZimbabwe kuze siye phambili. Asikulungiseni ngokumanyana. Akula munye umuntu owalungisa ukuthi amanyane sisizwele ethi njengonkomo. UNkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho sikhona lapho uNkomo asishiye khona. Azange siphaphatheke nje sengugcwala igama salandela ukhokheli bethu ekuyiwo wasiholayo sizilole isikole elizwe leyo.
Uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuZANU-PF njengoba bahanjiswa ngubaba uNkomo.
Hayi ubaba uGawule kusho ukuthi uza singakala isikhathi sike sixoxe ngodaba angaluzwisisiyo ucabanga ukuthi uyaluzwisisa ubaba unkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa ukuhamba ukuyangena kumhlangano wezanu PF abantu bahamba bethethelwe isibhamu ekhanda abantu bephela kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikazaphu lezifiso zomhlangano lowo azihambelane ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bedenge ngemva belungisise ibandla labo angabuyi ubaba ugawu langitshela ukuthi yeta abanjaniswa ngubaba unkomo ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba unkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhe
isiya kukhetho ilizwe lisiya kukhetho nje baba ugawule kuyini elisiqhenya ngakho elizakhankasa ngakho elingathi likwenzele uzulu njengezanu PF njengohulumende
kungayisiwo baba unkomo engingalizwe lelizintshaka kathesi sibabone ubaba unkomo lanabelele phansi ngomsebenzi wabo okumanyanisa ilizwe lezimbabwe abanye bengafuni walusha kangaka unkomo ukuthi kumanyanisa ilizwe kodwa abanye abangafuniyo abavele bengafuni lena leyo yunithi yakhona kodwa ubaba unkomo wabona ngokuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu bayaphela abantu bayabulalana sokungona kuwenze kube lokumanyana kwesizwe yikho kwancedisayo ukuthi kube ngokuthula namhlanje ubona ezimbabwe silungiselela ukhetho bakwankomo abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu kubangelwa yini bakwankomo ama-sanctions siphuma phakathi kwe-covid siphuma phakathi phakathi kwe-MPA Ukraine ne-Russia emuva kakuyiwa phambili siyaya nkomo sigalete abantu bananzelele ukuthi kulo mumo onjalo izida kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende wezanu PF yehlulekisa
umnumzana Belief Gawule ngoibandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha umnumzana Ngobani Sithole uthi uZulu kumele ebambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi lokhu okwenzakala kibo yikuhlukuluza and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi into lezizayo zisehla. Ngithe mina umuntu uzwa ngogodo, well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi nxa umuntu ungampenalizanga angasazwa kubuhlungu katshintshi ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besintwana. So ngakho-ke we expect ukuthi omama they will take a stand, bekele ukuwithdraw laba ama-cases wona lawo. They will take a stand kwaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see izinto lezi zizabe ziya zisehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse ofuza ukuthi ilizwe liyikhangele lidile layo. Kuzawube kwelilanga sesikhuluma sokwedlule.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana ungathi yanele yini, bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engiwubona ngawo ufanele. Inkarakatha yokuthi umuntu angephula umthetho kumele ajezise. And ama-courts ethu kumele asebenze ama-cases lawo as quick as possible. Like what they thought they are dealing with, corruption. Bengakwazi i-corruption vele yenziwa yibo. But, well, that's not the point. Ama-courts gabe serious about this gender-based violence because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama-relations as injury. So, if they are going to be prioritized, Sina create ama commercial courts, angizi. Create ama courts that are going to be dealing with gender-based violence. Then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty I think is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhelu siyaphambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi leyo. Yingozi sibili ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje, 40 years after independence, or 40 something years after independence, kuzothi ngalo la into esingasakhulumi ngelangayo. Isisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them. We have to encourage them so that at the end of the day, they are not being abused because they become easily yokuganga. Angithi into leyo kumele sibili uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo. Ayilwise ngayo yonke indlela. Ngoba ngikhathesa ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva lusihlazo nje. Inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho, uChief Goledema, uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwele-Egypt kunsuku ezedluleyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi le studio 7 nonke sanibonani. Ikilinjani? Hayi, sina siyaphila. Sibonge indaba elizibethela zona ezinhle kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ubana uma kukhona abangangixhasa ubana le nto engiyenza iphumelele, cela lezisizeni abasakazi le studio 7 ukuthi maybe ngaxhumana nabanye abalimi abangangisiza. Ngiyalima ngikhona phana ngisekhaya zekhezi, into eshota ngayo ngamanzi basakazi, ubana ma ukuthi ngathola isizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisiza umphakathi. Uyabonge nakho ngihambe nami ngithengisa. Ngiyacela basakazi, ngiyacela bonga kakhulu, libe nosuku oluhle, ngilifisele into enhle, libe nempelasonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke asike sizameni ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa nabantu bakhe yibo abatshontshayo. Akuna muntu ongaboniyo ukuthi kathi ubusela bempomo lobuwayi bungakhontroleki. Abantu selihlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu ziloku zihamba kuza la malanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amatete akasamanyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota loko kusela lokho, njengalokhu inkomo zabantu zihlela. Nalokhu inkomo lezi kuthiwa izitrei lezi ukuthi aziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Utshala abantu kumele bekuvale lokhuya. Umhlaba wonke akuvalwe ukuthengisa kwezitrei. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitrei. Kusho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa bona alibezithathela imali leyidle. Izakhamizi uma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo azivale ukuthengisa kwezitreyilo. Mnankagwa labantu bakhe laba abakhe bezame ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzela, abantu bakhathele ngokusela benkomo. Sela benkomo abukhontroleki bantu bakithi. Akula mapolisi elizweni, akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Sanibonani Studio 7. Njani bantu besitudio 7? Hayi, mina ngiyaphila bantu besitudio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe hayi madoda hayi somusafele madoda somusafele madoda asibabuyele emva bafowethu ayithi ipate engisapota kodwa ngulaba bathi banquma ilizwe hayi somusafele bafowethu ekudala siriwutshwa kudala sirotshwa ngento eziqondane nathi thina singabantu basesindebeleni hayi somusafele bantu basesindebeleni ongafuna uzuyela thina sisibheke phambili kudala sirotshwa bafowethu so bafowethu hayi chayi hayi emarathi angijoyinanga part kodwa-ke emarathi phambili nge-emarathi phambili ngomkhonisi moyo engamazi ngakithosa ematopi ekezi bayi
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalitshumi lane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli benguqu ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze isimanga izolo lanqoba eleBelgium ngethuka 0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon lona elizanqikilana leleSerbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana leleSouth Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba ezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezi okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifunga ukuyilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. asiyo into leyana yaziyo ukuthi hayi iReal Madrid yawina, iManchester City yawina, into nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti laba kuzohamba njani, kuzohamba njani, and akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani, njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo. And khonokhela ke sithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani. Sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga. I think okwamanje uhamba kuhle, abantu bayikholisa nje imidlalo leyi, lawona lawa ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele, kodwa iphuma njalo hayi yiwo abawafunayo, abaningi bawathokozelele. Ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hayi leliyana iqembu liyawina, hayi akuchaza, ayisikho okumnandi, ayisikho esingathi siyakuthokozelela.
Amazwe ase-Afrika namuhla kudlala iCameroon leGhana, ubona ziqhuba njani lezi zombili? Kanti ubona wonke nje amazwe ase-Afrika, ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili?
Ngiwathembile ama-team lawa, ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela yodlala ngayo njalo lama-team lawa adlala lawo. Angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu. Cameroon hayi, ngiboni Serbia lapha nayo ingayishaya, leGhana hayi South Korea ngiboni ingayishaya. Sabona umdlalo weGhana le-Portugal laphana, iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi nakhona ukuthi lithele emambuleni, lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondile. I-Portugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayi-teacher, yadlala yangani enjani izayibamba. Yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe-Portugal. Kodwa ekuthini yahamba phambili, hheyi kuzoba nzima lapho, ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala. So amagemu lawo esibili, hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani, sesiya awesithathu iphe sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani. Kodwa hhayi ngathi kuyasinzimela nje njengamazwe e-Afrika, loba nje iMorocco ishaye iBelgium angeke ngithi kuyathembisa ukusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage. Angazi mhlawumbe iMorocco ingazama, kodwa hhayi iTunisia layo itshayiwe. So ya kuyasizimela thina kwele Afrika, asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu. Asithembele ukuthi kuzaba lesimanga.
Ngempela izimanga ziyenzeka. UJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo, sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kuGroup A. INetherlands yohlezi phezulu ilandelwa yiEcuador. Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points. Group B, England yakhokhela nge-4 points ilandelwa yi-Iran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu. Wales number 4, number 0. Ku-group C khona kumi kanjani? Poland yakhokhela ilandelwa yi-Argentina kuzothi i-Saudi Arabia, then Mexico. Group D, France yakhokhela ilandelwa yi-Australia. Group E, Spain yakhokhela ilandelwa yi-Japan. I-Germany ihlezi ku-number 4, okungawukuthi inga-eliminatwa iloba nini. Group F, Croatia yakhokhela ilandelwa yi-Morocco. Group G, kukhokhela i-Brazil ilandelwa yi-Switzerland. Kuthi ku-Group H, i-Portugal ekhokhelayo ilandelwa yi-South Korea. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi lizaqhuba i-Congress yokudinga inkokheli yalo entsha mhla ka-18 Mpalakazi, kodwa akekho ozancintisana lo mkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.